Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Namukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 30 namhlanje kungomvulo mhlaka 30 kumpandula 2024. Yimi usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
na ukuthenga ngecash uthwele i-US dollar cash intengo yakho inganele, so bathola umuntu ukuthi kuze lolu luyi-US dollar, kodwa nxa ufuna ukuswanipha bayakutshela ukuthi mhlawumbe ufuna aba i-US dollar.
Izakhamizi zikhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla kulandela inyathelo elithethwe nguhulumende elokwehlisa isisindo salo semali yelizwe yezikhi.
Udaba lolu liyasethusa kakhulu and kusenza sibona ngani sheze sisengozini. Nxa sikhangele impilo njengesibhedlela esikhulu, bekuyindawo lapho esiphephela khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sebethumele amazwi enduduzo kumndeni kaMui uSelo Naro owayengumgcinisihlalo wekhomishini ebona ngokuxolelana. Ubotshwa kwesibili usolwa ozenza udokotela obesephenduke empilo hospital elezigulane zokuzibazela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izakhamizi zikhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla kulandela inyathelo elithethwe nguhulumende elokwehlisa isisindo semali yelizwe yezikhi ngamachumi amane ekhulwini kudola lemelika. Ingcwethi yezithi kubangele ukuwa kwamandla ayo. Ibhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe ngolwesihlanu lithe imali yezikhi isilamandla amadola edlula kancinyane yangamachumi amabili lane 24.3 isuka phose kuchumi lane 13.9 nxa iqathaniswa ledola lemelika. Ukuze sizwe okunenge okwenzakala ngalolu daba sixoxele umnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe engumsekeli kamgcinisihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Lokhu kwehlise isisindo seZimbabwe Gold, imali yakuleli lizwe. Izinto eziningi ezitolo sezikhanse phose zagogokabili. Ngezinye indlela intengo kasithenga ngayo sesingathi sikhwele ngesigaba sekabili multiplied by 2. Nxa kade ulutho luyi-20 zidi yaphesele kubo 40 kusiya kubo 56. So ngezinye indlela sokube lokugugudeka kwezimali zabantu babengabe bezidlondolozile mhlawumbe emabhanga, mhlawumbe emafonini ko-ecocash lako-1 month. So khonokhana sokwenza ukuthi abantu basale bekhathazekile kakhulu ngenxa yokuthi abanye kade belesifiso sokuthi benze ulutho ngemali ethize ngoba isihlala isikhathi eside izunguzela nje eduze kodwa ingadluli ivalwe kwangaka. Kodwa okwenzakeleyo-ke ngolwesihlanu ukuthi kwashiya abantu abaningi izimali zabo seziyafutiwe, zivele ukuthi umuntu ngakatele 1000 ukuthi uvalwa selayo isiyi-500.
Kwenzakalani kakhulu ezitolo lapho? Labo abaledola lemelika yiba lokhe bethenga ngendlela ade befuna ukuthenga ngayo.
Khathesi okokusenzakala ukuthi kukabili nxa ufuna ukuthenga usebenzisa i-fix yakunandela ukuthi vele intengo sikhwelile. Vele nxa ufuna ukuthenga usebenzisa i-US dollar kule ntengo ezimbili esizinanzelelayo. Eyakuqala nxa uthenga ngecash uthwele i-US dollar cash intengo yakho inganele, so bathola umuntu esithi ukuthi lolu luyi-US dollar. Kodwa nxa ufuna ukuswayipha bayakutshela ukuthi mhlawumbe uswayipha i-US dollar isingaba i-US dollar. Okunye sokwenzakele ukuthi ngenxa yokuthi izigi leli yimali okumele abantu bathengise ngayo lezitolo, yimali okumele uhulumende athi kubona abantu kumele bathengise ngayo, asele kwenza kathesi abaningi bezitolo sebekhweza intengo nge-US dollar ukwenzela ukuthi nxa sebeguqulela kuzigi ngale imali leli ibe layo ibe yimali ephezulu. Njengokuthi nxa kathesi irethi i-rafi 25 amashepa amaningi 10.4 something. So nxa umuntu efuna ukuthi intengo yakhe ibe phezulu lutho ngade luthengisa nge-$20 uza lukhweza mebhati $12 kwenza ukuthi nxa i-convert ama-official rate umnike more money than 206 or 240 kade ngayithola. So labo sebesenza njalo ngoba ukuthi abasathimbi ukuthi bazaterisa iphisa abantu okuzakhulunywa ngemanti endiwile okuzakhulunywa ngempela ziwini njengoba bayajuma abantu baphonga ukuthi imali isigugukile. Wayelisi umuntu yake sibhadalise ngemali ezitshele ukuthi ngihamba ngiyoda ngayo but kulisindo sawo ke siyafuyile ngapha inkathi omazowe into oyibathengisa ngabo $3.50 athena bethengisa ngabo $7.80 kwezokuthi mam lona zoswayipa ngevigi equivalent afika aswayipe imali ethe gaga kwezonanxa eluza ivala umntwana asale ethizeni ivale yasembija
lo ngumnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula ezomnotho engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sebethumele amazwi enduduzo kumdeni kaMuyi uSelonare owaye ngumgcini sihlalo wekhomishini ebona ngokuxolelana elizweni eNational Peace and Reconciliation Commission. Bathi uNarena owake waba ngumahluleli wenkantolo udlale indima enkulu ekuqhubeni uhlelo lokuletha ukuxolelana elizweni. Wophophelekwe leSouth Africa ngomgqibelo. Wakhethwa ukuba ngumgcini sihlalo wekhomishini le ngo-2018 ngumongameli Mnangagwa njalo uchiye isikhundla lesinyakenye sesiyaphumula. Ikhomishini yakhe yaphatha indaba eziningi ezihluphayo elizweni ezigoqela eyombhuqazwe wegugurawundi. Emazwini akhe induduzo awethulela mhla umongameli Mnangagwa uthe uNare wasebenza ngokuzimisela okukhulu. Abalwela amalungelo oluntu labo bathi ilizwe lilahlekelwe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umnumzana Hussein Swanda yena othi uNare kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Silusizi ngokwedlulako kababa uRetired Justice uNare. Siyakhumbula ukuba ukuqalisa kwe-NPRC waletha ubukhokheli obabu busenza ukuba kube lula kulabo ababengekho kukhomishin abanjengamabandla abanjenge-civic society ukuba basebenze le-NPRC National Reconciliation Commission ukwenzela ukuthi kubunjwe esingathi khona amaqembu abantu abangabe belungisa besebenzela ukuthula ezigabeni ezehlukeneyo. Wakuqinisa lokhu kakhulu ngenxa yokuthi wananzelela ukuba wayevele sokulo msebenzi osetshenzwa ngamabandla. Sasilama-local peace committee ayivele khona, sasile msebenzi eminingi yokwakho ukuthula okayivele kukhona. Yena-ke wafika kazange afika kudilize lokhu, wafika wasingenisa sabalathi ingxenye sasebenza le-NPRC. Njalo enye into eqakathekileyo, ubaba uNare waba yingxenye yobukhokheli obathi indaba le kugrawundi kayibe mqoka ukuzilungiswe ngenxa yokuthi kuyingxenye yokwakha kwesizwe seZimbabwe ukuze abantu baxolelane bakwanise ukuthi basebenzelane kuhle. Ngakho wasebenza kakhulu kuleyo ndaba engathi mina wafaka isisekelo nxa kusenzakala bekumele ilizwe leZimbabwe limnanzelele ubaba uNare ngomsebenzi lo awenzileyo. Mbona uqakathekile ngenxa yokuthi nguye waba nguchelimana wokuqala we-National Peace and Reconciliation Commission. Ngakho bembona kudingakala ukuthi ilizwe limnanzelele ngalo msebenzi awenzayo, kube yinto esingaziqhenya ngayo njengamaZimbabweans ukuba nangomunye wethu usebenze nzima ukuphakamisa lo msebenzi. Ngakho kuyadingakala ukuba ngabe ilizwe liyakunanzelela ukuba ubaba uNare wasebenza, njalo-ke aphiwe-ke isinanzelelo esifaneleyo esingamenza ukuba simphakamise njengomuntu owayesebenzela ukuthula lapha eZimbabwe.
Lifuna ananze njani ubaba uNare? Uhulumende kumele enzeni? Amuphe nhlonipho bani?
Kungabe kulungile ukuba engxenye bemenze, sasibona isicoco sokuba ama-national hero, sembona uba uNare falls into that category ngomsebenzi awenzileyo.
Lo ngumnumzana Hussein Swanda wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7? Sifisa ukulivikela ukuba sasile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma-WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ili linki ekhona lapho vio eNdebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu kwele South Africa sezethule isixwayiso zesithi sekungaqhamuka udlakela lwezenophobia kwele South Africa loba nini lobangelwa zindlela ezisetshenziswa nguhulumende womanyano ukuzingela lokubopha abaswe. Uthuso Khumalo sithulela lolu daba ngugceleyo esejohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo omphakathi lezi zithi indlela uhulumende ozingela ngayo abokuza abangela maphepha isivuse ukutshotshozela okukhulu enhlelweni zokuxhumana ku-internet okuyinto engabangela ukuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Ebulenjini be-internet kugcwele abokuza laba bebaleka, abanye becatshe ephahleni, abanye beqhunqa izililo bephoselwa emoteni zamapholisa sebefakwe izankosi. Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Cleopatra Buthelezi uthi kungani kulo hlelo olufihliweyo lokwenqabela abokuza ukuphuma phandle.
Abantu kahle kahle abasakwazi ukuphila freely, abasakwazi ukuhamba freely, akwenzeki lutho nje freely, and bavalelekile abanye abakwazi, abanye bahleli phandle on the street with abantwana.
Isizalwane seZimbabwe njalo engumqondisi enhlanganisweni ye-Women in Diaspora Association unkosazana Vuyani Hlazo uthi izenzo zikahulumende lezi seziphehle inzondo engadala umonakalo omkhulu.
Indlela okwenzeka ngayo ungathi into yakhona isile nzondo yagcina yenza kungabi ukuthi kuqondiswa abantu ukuthi babe namaphepha okuyenzelwa ukuthi abantu basebenze ezindaweni be-legal, which is okay, but inkinga esinayo ukuthi kuyenza abantu imajority abayibo ama-voters alayikhaya basizonde, bazonde ama-foreign nationals.
Le into egcuzelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Inches asithi
I department ye immigration kumele ibe ne improvisions zokuthi noma umuntu angaphakathi kweleli lizwe ahambe ku home affairs ayo extend amalanga ayenze noma yini ukuthi sibe nabantu wa registered singaphakathi kweleli.
Unkosikazi Sharon Ekambarami oyenhlanganiso ye lawyers for human rights amagqwetha ezamalungelo abuye njalo asebenze le Kopanang Africa Against Xenophobia elwisa umkhuba we-xenophobia uthi inhlelo zikahulumende lezi sezenze kwabonakala sengathi bonke abantu bokuza izigange. Olwela amalungelo wakwele South Africa umnumzana Siphiwe Mbatha uthi usizi ukuthi sekusenziwa sengathi abokuza akulanto enhle abayenzayo.
For example, uma ubheka kumalokishi wethu kunamashopu abantu baseSomalia, Ethiopia, abaphuma ngaphandle kwe-South Africa. For example, angisagibeli ukuya edrobheni, angisagibeli, angisayi mall la ngithenga khona kungxoba nkulu ko-Pick n Pay, ko-Shoprite. Sengithenga kubo la ngamanana phansi. Ngiyakwazi ukuthi ndangaphathi kevingi okanye kwenyanga ngingenamali, ngikolodise. But angikwazi ukuya ku-Pick n Pay or e-Checkers or e-Shoprite ngiyokolodise.
Kodwa umsekeli kampani Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Njabulo Nzuza utshele iPhalamende ukuthi abanqanelanga abantu bokuza kodwa balwisa ukwephulwa komthetho okungena elizweni.
The only issue that we have to deal with
asihlosanga ukuvimba ukungena kwabantu elizweni ngoba vele abantu bazahlala bengena bephuma esikwenzayo ukwenqabela ukungena kwabantu elizweni ngokungekho emthethweni.
Kodwa inhlanganiso zamalungelo oluntu zithi uhlupho lolu luzaqedwa kuphela ikupha abokuza laba amaphepha okuba selizweni ngokusemthethweni. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uNaim Kassem omunye wabakhokheli be-Hezbollah kwele-Lebanon uthi bazaqhubekela belwisana lele-Israel kulandela ukubulawa kukaHassan Nasrallah libutho le-Israel ngolwesihlanu. Lele-Israel lihlasela njalo kwele-Yemen lapho elithi libisana lamaHouthi elithi baphosela amabhomba elizweni labo nelwandle okuhamba khona imikhumbi yakwamanye amazwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu abangamachumi phose amabili 17 badutshulwe bafakwe leSouth Africa ezindlini ezimbili emaphandleni esabelweni se-Eastern Cape ngolwesihlanu. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba abantu laba badutshulwe bezilalele ezindlini zabo. Amapholisa athi asahlolisisa lolu daba. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelane neMelika, abezindaba beAssociated Press babika ukuba abantu abedlula ikhulu i-112 babulewe lizulu lesikhukhula iHurricane Helene eFlorida, North Carolina, South Carolina, Georgia lezinye izabelo. Kubikwa ukuba abaningi badingwa ngabahlenga abantu labo abahlangothi lukahulumende ole Federal Emergency Management Agency kumbe iFEMA, kulabanye njalo abangelamlilo wamagesi. Umongameli Joe Biden namhla wethule umbiko othi bazama ngamandla wonke ukuhlenga abantu abalokhe bephakathi kwamanzi amaningi njalo bazadingela ukudla bonke ababhekane lomonakalo lolunye usizo. Kulabadabuka eZimbabwe abathi izulu leli libachiye bengelamlilo wamagetsi. Sixoxa ngodaba lolu lomnumzana Chaka Chabalala ohlala eGreenfield eSouth Carolina.
Ngicashe ngebhesti yangithi belineda plan vele isitom sakafika uqase wanethima emvula yena kumoya yowathi oyosihluphileyo lapho it was too powerful so bekulomoya onzima last isihlahla amagesi kuwile intambo zisemgwaqweni iyihlahla zole phesiliziye lokhu zilengayota entambeni zamai
singathi amanzi-ke alizange abantu begalule khona.
Cha, amanzi ebengekho that much but izulu beliningi fata kugalula drosa not awekho amoshakalanga kakhulu. I-problem igesi.
So manje lizangathi sikungela magesi
ndoda lokhu sihlele sesingepesti yakwela gesi siyazi igesi silokhu silunguza sivula amawindi silokhu silunguza phandle the way only way ukudla sihla sipheka phandle ngenkuni khokhwana kwekhaya.
Kuzima kanganani khona kujabala
kanje nokuzima ngize ngipheke ipapa lana elokhuzana ku-grill izo.
So zingathi nxa sikhangela sibili izulu leli belingesabeki yini nxa likhangele khona bonkuna kwakhona
bekusesabeka umoya
singathi
amanzi
lokhu wazalwa vele zakubone lokho.
Hayi bathi bona abakwaziyo bathi kulenye kwakuyathiwa kuhugo bathi phezulu kahugo
kutho ukuthi bekunzima sibili kakhulu
kakhulu.
Singathi-ke abanye babone ngani bekuyi-tornado enkulu etshaye edlulisa 250 miles zisuka eFlorida kambe ukuthi umoya kade ukhona kungabe kuveza khonokho.
Yes, laliqiniso isihlahla ziwile ama ilokho ama-shingles lapha ezindlini zethu kuphefukile iofo zikholafilenangikhona
singathi vele uphahla lwendlu ubhidlikile
sibiyes.
Izikolo-ke zivuliwe kumbe zivaliwe?
Hayi zingavulwa njani njengoba baqeda ukuthekisela nje manje bathi bona assess again on Wednesday ngoba anti abantu abanamagesi akuna-intanethi akuna lutho so isikolo anithi naso silamagesi ami lapha kunzima sithole nzima sivuye kusele emsebenzi asihambi ngoba kunamagesi.
Lo ngumnumzana Chaka Chabalala odabuka eZimbabwe ohlala eGreenfield kuthe South Carolina obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Kwezempilakahle odokotela bathi kumele abantu beqaphele umkhuhlane wobhova osubulele ababili kobulawayo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ophethe uhlangothi olubona ngezempilakahle edolobheni leli udokotela Edwin Mzingwane uthi ababulewe umkhuhlane lo ngabadabuka eCholocho abaphuze ukuyadinga uncedo ezibhedlela. Uthi kumele abantu baqaphele umkhuhlane lo.
Umuntu lapho ukutshisa umzimba angathi uyavimba nakancinyane athwale nzima ukuginya abese xoza indenda kakhulu ngenxa yalokho kwehluleka ukuginya amathe abe ngasenelisi ukuwaginya lokungafuni ukwesaba amanzi kumbe ukuzwa ubuhlungu nxa ethe wabona amanzi wazama unatha amanzi. Lapho ke kuyabe sekusekugcineni wabona umuntu esesiba lezibonayo lezo zomkhuhlane kukalutshwane ukuthi asile. Ngakho ke siyakhuthaza uzulu ukuthi okokuqala kasihlabiseni izinjalo zethu thina esibuya izinja, bese kuthi labo abazakuthi babe lomnyama wokulunywa izinja kasitshetsheni siye kwabezempilakahle siyebona ukuthi sihlatshwa amajekiseni okuvikela lo mkhuhlane wobhova.
Udokotela Mzingwane uthi kuqakathekile ukuhlabisa inyamazana ezingaba lomkhuhlane wobhova. Izibonakaliso zomkhuhlane wobhova zibalisa ukutshisa komzimba okungathi umuntu ubanjwa lufuba, ukwehluleka ukuginya, ukugxoza indenda, ukwesaba amanzi lokunye. Udokotela wezinyamazana uthi Nobonga Chemajo uthi kulesikhathi okumele kuhlatshwe izinja amajekiseni okuzivikela komkhuhlane wobhova.
Kusetshenziswa amajekiseni ahlukeneyo ukuvikela inja kumkhuhlane wobhova. Inja ihlatshwa ile nyanga ezintathu izelwe, iphinde ihlatshwe ilezi zithupha isiyagalolune kanye lenyanga ezilitshumi lambili. Ngemva kwalokhu ngomnyaka ngomnyaka kumele ihlatshwe ngeqhisi ukuze ihlale ivikelekile.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Alex Grusen uthi izinja zakhe zihlala zivikelwe kumkhuhlane wobhova.
Ndinezami ngiyazihlabisa but ngihlabisa kovethi novethi wami ngoyobulala izinja zami ngoye wezelapha ziphinde ukuthi zihamba njani, but kumele uzihlatshe umkhuhlane wakho nozima zoba engakuvukela zokuhambela nje. It's the right thing to do. Hlaba njengabantwana benihlaba nezinja hlaba umkhuhlane asilabukhathi samanje.
Uphenyo olwenziwe lonyaka yi-On the Deathspot Journal of Veterinary Research luveza ukuba abantu abedlula amakhulu amane babulawa lubhova minyaka yonke eZimbabwe. Inhlanganiso yezempilakahle eye-World Health Organization ithi abantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi ayisithupha 59,000 babulawa ngumkhuhlane wobhova emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka.
Udaba olunye olwezempilakahle, umsolwa obotshwe ngeviki edluleyo wamiswa enkantolo esetheswa umlandu wokwelapha izigulane ezenza udokotela esibhedlela sempilo, kodwa yena engafundelanga lomsebenzi. Umnumzana Taurai Prosper Vanuva Wone ubotshwe njalo ngemva kokutholakala esibhedlela lesilamuhla. Ekubotshweni kwakhe ngeviki edluleyo, umnumzana Vanuva Wone ozibiza njalo ngoProsper Mpofu wakhululwa ngemali yesibambiso ibail. Ukubotshwa kwakhe namhla ngemva kokutholakala esibhedlela sinye kwenzakala ngesikhathi amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights eselobele isibhedlela sempilo emela inhlanganiso yezakhamizi esithi isibhedlela lesi kumele sithathe amanyathelo okuvikela odokotela bamanga. Sixoxe lesikhulumeli seBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Permanent Ngoma.
Njengezakhamizi zakoBulawayo udaba lolu liyasethusa kakhulu, kusenza sibona ngani hlezi sisengozini. Masikhangele impilo njengesibhedlela esikhulu bekuyindawo lapho esiphedla khona, lapho singezwa kuhle khona, kodwa nangalolu daba kusenza sibe le mbuzo eminingi kakhulu ukuba nabangakodokotela abakhonapho abapretendayo abangekho emthethweni, and sesesabela izimpilo zethu ukubana sisafe kanganani nxa sikhangelwa ngabantu abangafundelanga ukuba ngodokotela.
Isibhedlela kahle kahle mhlawumbe lo hulumende ungathi kuyini wapha amanyathelo abamele bawathathe ukuze kwenqatshelwe izehlakalo ezinje?
Mbona kuqakathekile ukuthi isibhedlela sibe lama-identification cards for staff sabo, ngiyananzelela ukuthi impilo yesu isibhedlela esikhulu, kodwa na I think it will be easier nxa kulama lezithupha ezibonisayo ukuthi lo muntu ngudokotela, lo muntu ngunesi oqhatshwe isibhedlela. Because hayi, indaba leyi njengezakhamizi ayisiphathanga kuhle kakhulu kakhulu.
Lo ngonkosikazi Permanent Ngoma isikhulumeli senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Sixoxe njalo legqwetha elimela inhlanganiso le unkosikazi Prisca Dube.
Ukuzwa kuthiwa kulo dokotela ongasidokotela but owamadlwane okhona phana osebenzela khona phana kusikhahlameze kakhulu ngoba sikhangele thina ukuthi i-right to health ilungelo lezempilakahle ngendlela elibekwe ngayo kusisekelo sombuso u-section 76 liyile liyana ilungelo esithi it's an overarching right, ilungelo elenza umuntu ekwanise ukukholisa amanye amalungelo ngoba nxa umuntu engelampilakahle amanye amalungelo asuka engafezeki. Njengenhlanganiso ekhangele ilungelo loluntu eZimbabwe, umnyaka odlulileyo kumbe singathi from 2022 umnyaka odlulileyo lalonyaka sizuze ukukhonona kwabantu abambalwa ngendlela abaphatheke ngayo ezibhedlela esithi thina ngama complaints about the general lack of adequate service or increasing negligence ngendlela abaphathwa ngayo. Sibona ngani kuyangenelana lendaba inaleyo yokuba lama fake doctors or fake medical practitioners of some sort ezindaweni lapho kungamelanga bebe khona bese besebenzelana lozulu ngendlela engayisiyo okumele ukuthi umuntu afundile waqeqetsha ezikolweni zabempilakahle angaziphatha ngayo.
Lo ngonkosikazi Prisca Dube igqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights njalo umela inhlanganiso yabahlali bebulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi ngalolu daba. Sobe isikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 ninjani? Mina isikhalo sami Studio 7 bekungeso ukuthi ngifisa ukuthi uma ngabe sokuzovothelwa ukhetho luka-2028 nanoma kungabe kuthiwa iyona leyo zami yakhona iwinile ngoba vele siyazi ukuthi siyavota siyenze yonke into siyenzele kodwa ke esikhathini esiningi uvame ukuyina yona besinjene phela uhlobo befake umuntu okhuluma ulimi lwesindebele or ulimi lwesivenda hhayi ukuthi beloku befake umhlobo wamashona kuphela. Lokho bekuyisicelo sami Studio 7 ngoba kunje thina asikhulumi isishona but masihambe ezindaweni nje la sibe sithatha ukuthi hhayi vele singamashona uma wathi ngezimbabwe kushutha isishona ngoba bazi ukuthi ezimbabwe kukhulunywa isishona kuphela ngoba selokho kwathiwa upresident ngoba vele umgabe wadala isikhathi esiningi ngoba selokho kwathathwa uzibuse umgabe waba upresident uzowakhishwa sekhishwa ngamasosha ngo-2018 bekulokhu kuye upresident ekhuluma isishona. So ukuze bebonise ukuthi hhayi ezimbabwe cha akhulunywa isishona kuphela kukhulunywa zonke indimi kunendimi eziningi ezikhula lapha ezimbabwe abazama ukufaka umvenda okanye umndebelo noma umsuthu noma umtonga noma uphumhlobo.
Salibonani balaleli, salibonani balaleli, salibonani isebenzi yeStudio 7. Bazalwane bami lapha eZimbabwe sivele sizahlupheka ngoba amakhampani aphiwa amandla ngumgabe ukuthi amakhampani azivule. So sizabe siloko sihlabana lomnanga kagwangento angayenziwa, amakhampani bayenza abakufunayo. Nxa sebefika njengabantu bezinwa bale ngozi enkulu. Sathi kwelinda ngasikhuluma ngamanzi sisemasimini owayephethe ngaleso sikhathi wasitela ukuthi amanzi noma egeleza emgwaqweni ngawezini, amanzi wonke asemhlabeni ngawezini. Abantu bayakhipha izimali zabo begebha amanzi abo, izini yabe sifuna ukubachallenja ngalawo manzi ngenxa yokuthi yona iyazibusa futhi iyakwazi ukuthi umuntu ophila eZimbabwe kalawofisi yokuyakhuluma iy'ndaba zakhe nxa zezimhlupha.
Studio 7 salibonani lonke kuzindawo ngezindawo, hhayi thina siphilile. Mina ngilesikhalo kakhulu kubaphathi esigabeni saselupani elusuluwadi endaweni yasengcono village Churudungu lasemabhonobhono. Indawo lezi zindawo ezingela network, akula network, sithwele nzima abazali ukuthi sikhulume labo emakhaya. Thina njengathi sisemazweni sokunzima ukuthi sikhulume labazali, besicela ukuthi uhulumende eke ngenele kuleyana ndawo. Kukhanye bakithi kithi kumnyama isigaba sakithi sisalele kakhulu.
Siyabonga olivalelisayo, yimi usithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.